asokuvinjwa umhlangano nxa ufuna ukuyenza uyavuka thina sinje sabhuka umhlangano lamapholisa uthi sifuna ukwenza irally ezaba lomsekeli kamongameli khona ngale sakuba kusasa ubaba uChiwenga kuyazakala vele ukuthi kona akungeke kwaba le mhlangano emibili endaweni nye mina nginje ngangafuna ukwenza umhlangano e-Youth Arena laphana e-White City Stadium kodwa kwasekutholakala ukuthi hhayi abe-MDC bakatime MDC A base bebhuchile labo umhlangano almost eceleni kwaphana uvenue nale amapholisa angibiza athi hhayi umhlangano kusomele ukhuphulele phambili ngoba lapha sokulemiye umhlangano owe-MDC A ngakuzwisisa kona ku ngakhansela wami umhlangano ngafaka umhlangano wami ivikila ngona elizayo yikho vele okwenzakalayo.